Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni kwestudio 7 ngomvulo mhlazi ku-22 Nhlolanja 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 luqala namuhla kobulawayo lezinye izigaba zelizwe, kodwa abanye lokhu besithi abayikuhlatshwa.
Abangeni abantu ngenxa yokuthi abalalwazi oluchasisayo kahle ukuthi i-vaccination le ihamba kanjani, kulokwesaba abantu abalakho.
Namuhla likhefu lokunaza abasakhulayo elafakwa kuhlonitshwa ilanga lokuzalwa kukamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe.
Ilanga leli eqinisweni lilanga elingalaminingi.
Sokuvele enye njalo ingxoxo egciniweyo ekamsekeli welizwe umnumzana Thembo Mohadi exoxa ngokufuna ukuya ecansini lelinye njalo ikhosikazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 luqala namuhla kobulawayo lezinye izigaba zelizwe, kodwa abanye lokhu besithi abayikuhlatshwa. Kuzaqala ukuhlatshwa abezempilakahle labanye abacatshengelwa ukuthi bengaba lamathuba amaningi okubanjwa leli gciwane, kodwa abasebenza kwezempilakahle esibhedlela sempilo abangafunanga ukuphuma emoyeni batshele iStudio 7 ukuthi abalalwazi olujulileyo ngejekiseni le evela kwele China yalungiswa inkampani ethiwa yi-Sinopharm. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda ongomunye wabaphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19.
Kuthe sesizwile ukuthi kuzabalalu umkhankaso we-vaccination. Singenile sakhulumisana labantu ebulenjini kuma WhatsApp groups engathi ama-groups ayedlula about 40 agoqela abafundisi, lagoqela abantu nje zakhamizi, abantu abasemakhala, abantu abasemadolobheni. Abaningi abantu ngenxa yokuthi abalalwazi oluchasisayo kahle ukuthi i-vaccination le ihamba kanjani, lokuthi lezi injection ziyenzani emzimbeni womuntu, kulokwesaba abantu abalakho ekuthatheni lezi injection. Njalo abaningi balokuthikaza ukuthi bangazithatha yini, besibabuza ukuthi ungavuma yini ukuthi uhlatshwe le injection. So le 70% ithe hayi bengeke bavuma. Kuliyani 30% ebithe yavuma, enye ingxenye yayo ngabathena abalaqiniso bengeke bayala bangeke bavuma, kodwa babefuna ukuqala bazwisise ukuthi kuhamba kanjani. Ngakho-ke sinanzelela ukuthi iningi labantu lilokuthikaza ngenxa yokuthi abaqedisisi ukuthi linjekshini izakwenzani. Njalo nxa besizwa kuthana ivele eChina, abantu bahle babe lomnye umqondo, ngoba iChina abantu bayikhangela bekhangela izinto ezivele eChina ezinjengama toy kumbe isigqoko kumbe isicathulo yabukwasidawu ngokugqokwa nje okweviki mbili kuyabe sokuqamukile kumbe isigqoko siyabe sesidabukile. Ngibona ngani kuba lalowo mqondo obakhona odinga ukuthi kube le mfundiso eningi ekumele iyenziwe ukwenzela ukuthi lokhu kuthikaza kwabantu ukuze bathathe livaccine. Imbuzo yabo eminingi iphendulwe njalo. Njalo sinanzelela ukuthi amagqwetha iZimbabwe Lawyers Women Rights ukuhambiswa kwabo udaba labo lokuyana e-court kuhle ngathi ngenye indlela baqinisa njalo ukuthi abantu behle bethi kungcono usime mbijana.
Njengabezinkonzo kukhona yini elibaxwayisa khona abantu ngejekiseni le?
Thina besichasisa ukuthi hayi khona nje kuhlatshwa injekishini ukuvikela lolu daba lwe-COVID akumelanga kube dubo, kodwa into eqakathekileyo ukuthi uhulumende kumele achasise Minister of Health angene kuthathiswe labantu ukuthi li vaccine njengale wile China yehlukene njani lamanye njalo isebenza njani njalo isike yahlolisiswa yini yonke leyo mbuzo iqhakathekile njengoba sinanzelela ukuthi amagqotizi bablayers women rights bahambe ecourt bese ukuthi uhulumende kachasisele abantu ukwenzela ukuthi lokhu kokuzayinceda ukuthi kususeke ukuthikaza lokhu abantu abalakho ngale ivaccine.
Umfundisi uSenis Banda isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo elizweni jikelele. Kulabafika phose amachumi amathathu 28 abathelelwe leli gciwane. Kefu laba sakhulayo ele National Youth Day elafakwa ukunanza ilanga lokuzalwa kukamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe. Leli langa linanzwa mhla ka 21 obekuyizolo kodwa ngoba bekuyisonto ikhefu leli libe khona namuhla. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule ukuze sizwe imbono yakhe ngaleli langa.
Yebo phela kukhona umgabe izinto azenzileyo kuhle singazikhohlwa izinto azenzileyo kuhle lezinye lezinto angazenzanga ku njengomuntu laye kodwa ke sesithangela njalo ukuthi umgabe phela yena njengo founding father yoba nguye waqalayo ukuthi ilizwe lilwelwe kutholwe uzibuse abantu bensundu bathole ukuzibuse wabo ngoba nguye umongameli wakuqala. Indaba le isekutheni ikulungisela ilanga leli ilanga lokulungiselela abatsha ukukhangelela ukuthi abatsha kuyini okwenziwayo okulungisa ukuguqula impilo zabatsha. Inhlelo ezikhona ezilungiswa nguhulumende ezabatsha ezincedisa abatsha laba ukuthi babe yizakhamuzi ezingcono zakusasa. Kuthiwe njalo esesikhangela futhi lakulegacy yakhe yena umgabe ukuthi kuyini eziyizinto esingazifunda khonapho ngoba kuthi abafundiseni abatsha laba ngoba yizinkokheli zakusasa ibalungiselele ikusasa yabo. Yebo kambe ayisuko konke phela kugande umgabe akwehlulekileyo ukuthi akwenzele abantu empilweni zabo bonabo abakhona kathesi abayibo asebenanza usuku lwakhe lolo kukhona yebo akwenzileyo esingaukubambekayo lathi esikubonayo kunjengokuthathwa komhlabathi abantu kathesi umnotho wonke usemhlabathini unkomo wathi nxa ufuna imali phendulela ibala elithi mali lima abantu bayalima kathesi yena leyo into yalethwa yuhulumende yakhe umgabe indaba yomnotho wokulima lo okhona lezinye inhlelo eziye zithize ezincedise abantu bona abatsha ungakhangela ikakhulu emayunivesithi behambisa kule mgabe presidential scholarship yakhe yana abantu abaningi bafundile nje ngenxa yokuthi yena umgabe wethula uhlelo lololo lokuhambisa abantu ezikolweni besiyaqeqesha emayunivesithi amanye angaphandle.
Abanye bathi kungabangela ukuthi wonke umuntu oba ngumongameli egcine esefaka ilanga elifana lalona leli eliyaba lingelokukhumbula yena lo oyabe sembusweni. Ukubona njani wena lokho?
Bamakhandi akusilo qiniso nje lokho abakuthoyo abantu ukuthi wonke umongameli ongabe sekhona uzabe lokho efaka ilanga leli lalo elokuthi lalo ilanga kube lelanga elinjengaleli esilibalayo eli-21st February Movement Youth Day ngoba ama-founding fathers founding father uba munye onguye okhokheleleyo ukuthi lizwe lilwelo lithole uzibuse. Ngathi nginike isibonelo ngiyabo Kwane Nkrumah Nelson Mandela lokuze labo Jomo Kenyatta Julius Nyerere Kamuzu Banda Kenneth Kaunda ayisiki ukuthi kumbe wonke umuntu onkomo benjana yibo badala bo abakhambala phambili baphemba indlela awusuze kube labanye onkomo futhi phambili ngale onkomo babekhona labo mgabe labana bayedlula kodwa abanye labo bazaza ngemva akunye ukuthiwe ngama founding fathers. Hayi, ama founding fathers abe khona adlula thina sesithathela phambili so asoze kube khona futhi uhlelo lokuthi abanye bethi bona hayi lami ku birthday yami akube yi youth day njani njani hayi lokho akusoze kube khona.
Umnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze la esizwe imbono yakhe.
Ilanga leli eqinisweni lilanga elingala meaning ukuona umuntu o exemplary kuqakathekile to say this person if abantu abatha bengamemulate abantu abanjengabo unkomo abantu abasebenzele isizwe abangalagazi ezandleni kodwa leli langa lilanga elinga elivi ebantwini bezimbabwe ngoba lo babuchebu leli lizwe wayenza igenocide kunengokuhle akwenzile kodwa lilanga elifuqwe ngaba bantu abathanda abenkohlakalo njalo ilanga leli ngalikhangela lifakwe ngemva kokubana sebemfuqile esihlalweni isizathu kuyikuzama kunjani kuyikuzama ukuthi bemaphize ngoba ngendlela ababemkhiphe ngayo yiyo kuphela into esingathini bamlokho bamonela yona but eqinisweni sivi to the nation and abantu bonke ilanga elingatsho lutho asiyomuntu ongathiwa khona khona hayi must be emulated ngabe kuthiwa khona khona ngonkomo ngabe kuthi
Ngokubona kwakho lokhu okwenziwayo akusoze na kube lomthelela wokuthi omunye oyabe ebusa laye afune ukuthi kube lelanga eliyisikhumbuzo sakhe
21 February lilanga elazalwa ubaba owaqeda abantu lilanga elazalwa ubaba obuchiye ebulele umnotho elizwe lilanga lokababa obetraye liberation narrative so mbona ngazathi abantu abamonayo ababe ngekho sincere ngoba kwakufuze kungabi yinto eyenziwa yiparty but kwakuzothi kukhangela ukuthi amaZimbabweans as interested parties bavumelana lakho yini angikholwa ukuthi amaZimbabweans uma hayenikwe lelo thuba lokuthi they decide ukuthi kuyavuma yini babezavumelana lakho engazaka ipaseleyo test yakho ngoba ukuthi kuthiwe youth day siyakwazi ukuthi hayi kwaku-onwa bani so mbona ngazathi ngabe mbentwa kwaku-onwa umuntu njengomuyi unkomo abantu bezimbabwe they are all aggrieved ukuthi wakhulela ilizwe akazange wachitha igazi labantu bezimbabwe wele njongo yokuthi abantu abamnyama labantu abamhlophe bephile ndawonye njalo bethuthuke ngokufana nayo kodwa lowo upromote i-corruption wapromota i-tribalism wakupromota nje yonke into embi engasiyo yabantu abansundu ababeyikhangelela ispecial abahambe emtini hhayi asilolanga esingathi lile miningi kumazimbabwens lile miningi ezigebengene ngoba abagcina belipasisa ukuthi kube yi-public holiday babe sebeyilaba abamfuqa esihlalweni bezama ukuthi bengani bamthoba amanxeba benze ngani bayamthanda kodwa hhayi eqinisweni kwabatha ambone singathi kona khona bekufunde kulwana ubaba ngoba akasiyomtola embali enhle
umnumzana mbuso ofuzwayo ngolwela ilungelo likazulu ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekobulawayo vele enye njalo ingxoxo egciniweyo kumakhale kukhwini ekamsikeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi lelinye ikhosikazi lakobulawayo iphephandaba lobulembu elezimlife.com eliyilo elethula imbiko eminye embili njalo lithi owesifazana lo oyixoxa lo Mohadi ngowabhadalelwa imali yesikolo nguye uMohadi ngensuku esafunda Abanye ababili abalengxoxo egciniweyo babexoxa ezemacansini lo Mohadi kungakhathalekile lokuthi bachadile. Abanye abantu sebesithi uMohadi sokumele asuswe esikhundleni sakhe ngoba eseyisa ngendaba zakhe zokuya emacansini labafazi abaningi abanye bechadile.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Oba manje ngesikhangelo leziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi ujaha oleminyaka elitshumi lasithupha wayeselusa inkomo wathathwa ngamanzi elokhu engakatholakali. Leli phephandaba lithi ubukhosi moyo wayebhukutsha emfuleni uChangane wasethathwa ngamanzi. iphephandaba leDaily News lithi kube lokuxoxozela emngcwabeni womhlabeleli uSoul Jalam ngomgqibelo emathuneni eWarren Hills ngemva kokuba abalandeli bakhe abazinkulungwane begcwele kungakhathalekile legcikwane le-coronavirus amapholisa aze ehluleka ukuthi alondoloze ukuthula. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lesithumele yona nge-WhatsApp.
Sanibona abantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo. Hayi, mina ngicabanga ukuthi kona izalo uPF umnankagwa lowo engavalela izwe ngale ndlela. Umnankagwa abantu ababulala abantu kangaka, abantu abagcwele izenzo zabo ezigcwele igazi, akuso abantu abangavalela izwe la. Loba uthi uyabheka la labo bantu abavalela izwe, 2023 kuyavotwa bayadliwa, akula muntu ongabavotela lapho. 2023 bayadliwa, bayabulala futhi abantu. Kanti abantu kwaye bengasabi izalo uPF besabi i-corona. I-corona zanupf same thing konke kuyabulala into eyi-1 i-corona lizanupf akuna mehluko abantu babulawa phambi kwabantu everyday abantu bathunjwa everyday abantu bagcwele emajele everyday bahlezi bebuthiwa abantu waye bengayisabi into ehlukumeza abantu empilweni zabantu baphila layo kodwa still ngumkhuhlane fana la i-corona layo isebantwini kodwa abantu baphila layo le zanupf iphila labantu kodwa abantu baphila layo waye bengayisabi ibulela abantu abangaki laleyo vaccine kuthiwa ikhona ikhona still i-corruption bazayibuta futhi beyitshontshe njengalokhu beluthi into yonke elizweni akula nto ezweni yimali edlalisiweyo imali leyi ethengela ama-vaccine kube ngayithengelwa abantu ukudla nothi lokhu abakwenzayo lokhu izikhohlakali lezi lezi zikhohlakali vele akusobantu abangatshintsha umthetho wabo omubi lo kuvalelwa abantu ezindlini abantu abala kudla abantu bayafela ezindlini kodwa kubuya kuhlala kuqhutshezwa kuqhubeka ifaka i-lockdown kuphindezelwa abantu bengadli kanti bathi abantu badlali baphila ngayo
sivuka njani basakazi lo mthwakazi wonke jikelele inkangazi tehaburoni bakithi ngiyakwazi ukuthi ezami izinceda lizivali kodwa bengicela lemfake lami emoyeni ngamazwi ami lawa silusizi silezi elimnyama elinduna yethu enkulu ekumthwakazi kumafu silusizi kakhulu ngoba engikuzwileyo lapha emsakazweni ukuthi emfeni yakhe bekukhulunywa amanga ngeqhawe elalwela ilizwe kusukisela kudala lilele ilizwe thina sizalwa sasakhula sayimpini kimi uliqhawe elikhulu nxa ngicabanga ukuthi uqalise ihlanganiso leyi thina singabantwana sizalwa kodwa sasakuleli lizwe kodwa kwehlula ukuthi abekwe abe liqhawe ngamazwi atsho ukuthi aye liqhawe elalesolizerayi esolizeri eyiroseka kulala abezalo njengomana kade ngasuzano kade sokufisa nje ukuthi kukhulunywe ukuthi ulikhawe nxa kuyehluleko nokho bengile sicelo nasi ngicela umthwakazi wonke jikelele sikhipheni inye izimali 1 pula 1 randi 1 bondi kuhlanganise izimali kuyethengwa ilitshe liyebhaliswa elilombhalo siqaliseni ubuqhawe bethu lakhi bengingacela ukuthi i-MRP ikhokhele into leyi sibekeni umaduna ubuqhawe nanxa esengcwatshiwe siqedwa ilitshe elikhulu elizabhalwa ubuqhawe bakhe bonke lokuthi yiyo iqhawe lakuqala komthwakazi esilibekayo njengoba laba abanye izimbadi mina abe ngumthwakazi angcwatshe isithwakazi njengeqhawe likamthwakazi kubekwe ilitshe elizabhalwa amazwi amahle atshengisela kubani uliqhawe komthwakazi kube sokuba lo mhlangano kuyibekwa lelo litshe lapha bekwe khona kuyifakwa lelo litshe elizabhalwa ngubani lobani sitshengiseleni uhulumende ukuthi thina lathi sesingazimela sodwa lathi sesingaba lamaqhawe ethu sodwa singammeleli ukuthi sitha sisibekele iqhawe yikho thina ngokwethu asizibekeleni umafu esebekiwe njalo simdikleni abe liqhawe lakomthwakazi
libonani basakazi be-studio 7 nelisakaza njengoba zinjalo lingajiyi lutho mina ngubhanda moyo ngomnyama esigabeni Plumtree kulilima west hayi ngithi ngibingelele ukuthi njengoba nje sibhekane lo mkhuhlane lo sithi asiphepheni sibekezeleni mhlawumbe kuzolunga njengoba kungani sekuvulekile ukuthi abantu basebenze izitolo asibekezeleni asikulandeli mhlawumbe kuzasisiza bakithi singaphikisani lokho kubekwe uhulumende lapho asikulandeleni ngoba noma singaphikisa kulalapho singawina khona lokho kuchiloyo asikulandeleni mina ngubhanda ngiyabonga bonga kini lonke abantu umhlaba wonke liphephe ubhanda moya
Studio 7 sanibonani sanibona Studio 7 uNdlovu ngilapha eJohannesburg bengisacela ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi bake balalele ukuthi khona uma ngabe kuyikuthi khona kulomuntu okhulume ipoint ofana nalwana ubaba othe ungunqube oseharare umuntu okhulume ipoint ofana nobaba oseharare bathi ngunqube esithi yena ithina sithanda ukulandela abanye abantu amashona alwana ubaba ukhulume ipoint engakaze ngayizwa ikhulunywa ngumuntu la ku Studio 7 ukhulume laphana kukhulume indoda yibo abantu esibabiza sithi ngamadoda yibo wena lwana ubaba okhulume laphana ethu ngase Harare sithi khona ungakomthwakazi ya ukhulume iqiniso kanti why thina abantu besindebeleni singakhethi umuntu wethu esizomvotela nangu yana umakhuphe umama wesizwe laphana sisoleni siyafuna ukuthi sikhokhelwe ngamashona Jamisa, ukuthi Jamisa abangeke bathi ukuthi kujoni khona la ezintwini kodwa bafuna naloyo muntu abangakwazi ukuthi isibongo sakhe sithini la kithi ezintwini so khethanini umuntu wakini esintwini nivotele yena nani nizithembe ukuthi ningakwazi ukukhokhela izwe laseZimbabwe ningathandi ukukhokhelwa kokuphela nibe semuva nithi nisuka lapho futhi nisole nithi aniwafuna amashona kodwa kuyini niniwabizayo nisithi kona abuye ezonikhokhela nisehluleka ukuzimela nangu yana uncube ohlulekile hands down uhambe kuba phansi kaJamisa so akusa akudliwe lokhu yana uncube vela kasavalo yini yena leyana into yasesintwini
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Ege sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukusuka kumanyano we-European Union kulandela inyanga ezimbalwa zokuxoxisana kwachiya inhlelo eziningi zokuthengiselana lamanye amazwe leBritani sezimi madlodlongwane. Kodwa ezokuthiya inhlanzi yizo ezahlaselwa kakhulu luhlelo oluthiwa Brexit. Imizamo yokwenqabela ukwephulwa kwelungelo likaZulu yiyo okuzaba yindikimba yomhlangano ozenzelwa ebulenjini oyinhlanganiso ye-United Nations Human Rights Council. Kwezemelika sekuvele imbono ehlukeneyo ngodaba legciwane le-coronavirus kuziphatha amandla zikamongameli Joe Biden laye uBiden. UBiden uthi izikolo zizavulwa kungalandaba lokuthi amatitshala wonke asehlatshwe ijekiseni le-COVID-19 kumbe hatshi. Kodwa ezinye iziphathamandla zakhe ezibona ngodaba lwe-coronavirus zithi kuzamele kuhlatshwe wonke umuntu kuqala kungakavulwa izikolo. Lokhu kwenzakala inani lababanjwa leli gciwane selinganeno lezinsuku. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Thwala Jackson.
Nasikhangela ubhubhane lo coronavirus isimo sibi kakhulu abantu bayabhubha kanje lenani lokhu likhwela njalo kanti lapha lalapha sizama kungahunga kuyo sokuvela esinye istrain saleli igciwane ngakho ayi into kazimanga kahle impela siyakunanzelela futhi ukuthi indawo eziningi khona lapha esikhona emhluleni waseTexas amabhizinisi amaningi kakhulu amabhizinisi amancane avale ngobuningi bawo
sebehlabile yini abaningi khona ngapho iJackson le coronavirus
ngakhulu asebehlabile ngejection le coronavirus njalo esibona ngapha eTexas enye indawo ngathi enkulu lazo zonke ekade ihlaba lawo majection esuke yavala ngenxa yesimo somumo wezulu kuyabanda kakhulu lapha kulesino ngakho kunzima ukuthi abantu babe bephandle lapha na bethatha le injection kodwa abantu bayahlaba ngobuningi bawo
umnumzana Jerry Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika
Black Rasta. Singakubi uhlelo lwethu lwalamhlanje lesikhangele inhloko zendaba. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 luqala namuhla koBulawayo lezinye izigaba zelizwe, kodwa abanye lokhu besithi abayi kuhlatshwa.
sokuvele enye njalo ingxoxo egciniweyo ekamsekeli welizwe umnumzana Kembo Mahadi exoxa ngokufuna ukuya ecansini lelinye njalo ikhosikazi. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.